njengabadlali etriple C elikhokhelwa ngu-advocate Nelson Chamisa esikufunayo kwele Zimbabwe yokuthula ukhetho akufananga kube ukhetho lokulimazana lodlame lodlakela kufanele ukhetho lube umncintiswano wembono ehlukeneyo ama-policies laba bathi sizalungisa iZimbabwe engcono lalaba bathi balombono ojiyeneyo abantu bekhethe phakathi kwalaba ke ababuya kibo bezokhankasa ukubana bafuna ukubana bekhethwe ngabantu iZANU-PF ke nxa isiyehlulekile umncintisano iyazakala ukubana iyabuyela kudlame lodlakela ngoba lingayikhangela imbali yayo iZANU-PF yikwenza kwabo uma ikakhulu sebefakwe ke ekhoneni so thina njengebandla sikhuthaza abantu bakithi uZulu wonke jikelele ukubana kufanele sibe lokuthula singene kukhetho abantu bencintisane imbono ofunwa ngabantu ebenguye ophiwa ithuba lokubana ekhokheni asikhathele ngabantu ke abafuna ke ukusibusa ngendlela ke engekho ke evela ebantwini i-confidence kumnotho welize ivela kubana ukhetho liyenzwa ngendlela e-friendly.